ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sikaMoyi umnumzana Morgan Tsvangirai silalisiwe emzini wakhe Highlands eHarare lamuhla, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa aduduze khona imoli.
Siyathi hayi ahambe kakuhle, lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi funa silahle umdala wethu, so peaceful.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eNsiza South, lapho elisole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu libandla elibusayo, elibikwa liqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisela ukuvota abona abathi yikuhlukuluzwa. Siza kuzwa eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingalwisani kulandela ukubhubha komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ikhuluma isililweni sikamnumzana Tsvangirai emzini wakhe weHighlands eHarare lapho isidumbu sakhe silaliswe khona lamuhla, umnumzana Mnangagwa uthembise ukuthi uhulumende wakhe uzabhadala izikwelede, isikwelede esedlula izigidi ezimbili zama-rands amadola i-R2 million esichiywe ngumoyi esibhedlela ayelatshwa kuso eSouth Africa. Wengezelele wathi uzaqhubeka incedisa limuli aze ayengcwatshwa ngolwesibili. Gibo eBuhera. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Yena isiqale ngokumbuza ukuthi bemukele njani amazwi kamnumzana Mnangagwa njengebandla.
Kuyinjwayelo ukuthi umuntu angangena esikhundleni sokuba nguprime minister nxa ekhuluma uyaphiwa ipenshini. Izikhundla lezi eziphezulu lelizweni vele benza njalo. Wawungafuzanga ukuthi ubaba kaTsvangirai behlukane lokwabanye, wawufuza ukuthi lapho kwenziwe ngendlela efana leyabanye. Kodwa-ke ukuthi uMnangagwa singathi useyinguquko, amboni ukuthi angaba yinguquko bani ngoba ubekhona kusukisela ekuqaliseni, lapho eqalisele khona izanu. Wonke okubi nokuhle okwenziwe izanu abantu bayakwazi, uMnangagwa ube yingxenye yabo. So ukuthi namhlanje ungabe sokungabe sokutintile ngaye kuyini, ambona ukuthi kukhona sambelile.
Sizwe amazwi amaningi ngokulwisana phakathi kwenkokheli yebandla lakho lamuhla, bebehlezi bonke yini? Ubekhona umfelwakazi njalo bebekhona bonke na? Ngoba besizwe ingani kuthiwa unina kamuyi ubengafuni abanye.
Nami ngizwile kufundwa endabeni zayizwele ukuthi unina kamufi utsho njalo. Kodwa athi abona ukuthi into emangalisileyo kuthe kuphuma la ku-ZTV kuphume ngeclip yona leyo yokuthi umama lwana nangu uyahamba kumbe bengena endlini besiyanga, ebesezwakala khonapho intatheli yezindaba ekhuluma ngodabolo lodwa nje zwi olokuthi eqalisele ukuthi uzibani angimfuni nozibani angimfuni. Kwesinye isikhathi uyagcina ucabanga ukuthi le yinto nje ephekiweyo, ngoba lo bukhokheli be-MDCT bonke namhlanje ngibubone kukhona endaweni zonke lapho kade kuhanjwa khona, kuhanjwa ndawonye lemuli yakhona. Akula lapho kuthiwe khona inkokheli ze-MDCT ifothiwe.
Sikhulume labanye abasekeli bebandla lenu besola kakhulu ukuthi kungani isidumbu sikamnumzana Tsvangirai silaliswe e-Commando Barracks. Lina likubone kulungile?
Mina angingeke ngatsho ukuthi kulungile kumbe kakulunganga, kodwa okukhona ukuthi nxa kuyukuthi ubaba uTsvangirai ephiwe inhlonipho yelizwe, kutsho ukuthi-ke ngumthetho ifuze ukuthi ngabe vele kuhambe ngendlela ohambe ngayo. Manje ukuthi ukuthi engathiwanga inhlonipho elizwe engcenye kungaba lemukuzo.
Lo isiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda sixoxela eseHarare. Ngaphambilini kwamazwi kaMongameli Mnangagwa, isidumbu sikamnumzana Tsvangirai sisuswe enkambeni yamasotsha eCommando Barracks eHarare lamhla ekuseni, lapho ebesilaliswe khona sivela kwele South Africa izolo. Sidluliselwe emahofisini eMDCT eHarvest House, lapho abasekeli baleli bandla abasihlangabeze khona befola ngemigwaqo behlabela. Intatheli zindaba eStudio 7 uMark Peter Ntambe obekulumkhosi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli baleli bandla bafole ngemigwaqo behlabela ingoma zebandla nanxa abanye balahlekwe bafika eRobert Mugabe Square ebizwa ngokuthi Freedom Square. Abantu bagcine bebuthana emahofisi namakhulu aleli bandla Harvest House ngenhloso yokuvalelisana naye. Osakhulayo uMnumzana Sifelani Moyo uthi ibandla lalahlekela liqhawe elalingela nketha betshabi.
Umdala lo ubemeleli ilizwe lonke, ube umuntu othandwa ngumuntu wonke, olwesizi labantu. So hayi, silahlekile kakhulu ngomdala. Umdala wethu usishiyile, siyathi hayi ahambe kakuhle. Lathi siyacela ukuthi hayi abakhulumayo hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi, futhi silahle umdala wethu, so peaceful, so that the world they can see that no, ube ngumuntu omelela ilizwe lonke, ube ngumuntu ongagethi wena ungubani, uliNdebele, uliShona, uliKaranga, ubethanda umuntu wonke.
Umgcinisihlalo webandla kusabelo seHarare ngummeli wedale lephalamende uMnumzana Eric Maraba uthi ibandla lakhe lenelise ukubuthanisa njalo abantu ngobuningi bakhe, abanye bezibuyela bodwa kungela nkinga njalo kungela kwesabela amapholisa njengalokho obesukuvame ukwenzakala. Kube lokuhlabela ingoma ezijeneyo ezijengisa ukusekela uMnumzana Nelson Chamisa. Umfundisi uRogers Checo ongenela kulumbuthano laye uthi abantu balahlekele liqhawe njalo lanxa kulokulwisana ebandleni kusobala ukuthi uMnumzana Jamisa ulosekelo.
Abanye baye besithi asambeni ngendlela le, abanye besithi asambeni ngendlela le, but ukubona kwami umuntu othandwa ngabantu nguNelson Jamisa, because ngumuntu who was involved in politics, lapho kwakubotshwa khona abantu, lapho kwakukhulunywa khona, abanye babehamba betrela ama briefcase lokwana behlala ezimotweni zabo bengelandaba ngemhlangano usebenzele umhlangano bana babengakuthandi kakhulu. So ukubona kwami the general public, abantu laba, ama grassroots people,
uthi udaba lokungazwani lulula kakhulu njalo ubona inkokheli kuleli bandla zinakho ukuhlala phansi zilulungisise. Osakhulayo uBrian Sibanda ongenela umhlangano unxome ukubambana kwabantu ngokuthula losekelo lwabo.
Siyabonga kakhulu abantu, sizibuyele sodwa. Sizibele sodwa, siyaorganiza sodwa i-transport, siyazibuyela sodwa. Sifuna ukuzocelebrate life of our leader. Saka siyajabula kakhulu ngoba kwasishiyela i-platform.
Umarawa uthi umbuthano omkhulu uza kuba ngowerali eRobert Mugabe Square eHarare kusasa, lapho abantu abazavalelisana lo moyi ngobuningi babo andubana isidumbu sakhe sidlulisele eBuyela, lapho ukukhangelwe ukuthi engcwatshwa khona ngolwesibili. Ngemva kwalokho konke kube lokujabula, abantu begida bemanyene. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz.
Ibandla lezombusazwe liphikisayo eLemthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eInsiza South lapho abasole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu libandla elibusayo eleZANU PF eliqhubekela phambili lithatha inombolo zama serial numbers kulabo asabe bhalisele ukuvota. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emahole umongameli weMthwakazi Republic Party iMRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe isenzo lesi sikhomba ukuthi ukhetho oluzayo alula kuthula njengokuthembisa ukamongameli Emerson Mnangagwa.
Bake abantu bakithi basayesaba bemamadlodlongana bemekhatshana bemavrandini ezitolo kakhulu bakhala ngokuthi bayethuselwa yiZANU PF ukuthi bangavotela amabandla angayisiyo ZANU PF bazathwaliswa nzima. Kodwa siyajabula ukuthi abantu basamukele ngendlela ephezulu kakhulu. Abaningi babhejile bathi bona bangeke bavotele uMnangagwa umuntu owababulalayo ngo-83 wakhuluma wathena bangamahuhu bafuna umuthi wamahuhu. Kungakho-ke abantu bakithi bathe ukukhithwa kukaMgabe bona kubancedanga lutho ngoba iZANU isele ekhona embusweni kakhulu.
Zana Richard Ncube weMahole usole kakhulu inkulumo ezenziwa ngumongameli Mnangagwa kumabona kude weZBC.
Mnangagwa ngicela kaphume imbijela kasiphumuze ngishona salifuni ngihlala eMahole. So eCharles lapha ngawufuna ukufika lapha balishona hayi sempandle kwalo. Ngicela ukuphumuza.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu uthe kuhle ukuza kweMRP esigabeni sakhe.
Siyabonga eMthwakazi Republic Party ukuthi bezofika kule ndawo bezosikhulula ebugqilini and two ebugqilini esabubonayo obesilwane esasidlile amaNdebele.
Unkosikazi Ntombenhle Dube uthe kufanele kuvotelwe inkokheli ezizaletha intuthuko.
Kususela namuhla bonke siyakhuthazana sonke sihlala lapha eFlabhuzi ukuthi asambeni siyavotela ibandla loMthwakazi. Ibandla lapha sivota khona sivotele iNdlovu ngoba ngu-MP iloba ngu-councillor. Sifuna intuthuko, sifuna imigwaqo, sifuna ababalisi bakithi ezikolweni, sifuna amapholisa akithi.
Umnumzana Mfanelo Sibanda uthi bakhathele ngokuhlukuluzwa ngamalunga ebandla elibusayo.
Bese sizwile ngombuso khona amalungelo abantu ahlonitshwa siphila ngokwesatshiswa. Abantu bayafoswa ukuthi beye emhlanganweni. Abantu manje kuthiwa sikhipha ama-serial number ukuze sithole ukudla. Lo nyaka sivotela iMthwakazi Republic Party sesifuna intuthuko, sifuna ukuzikontrolela umnotho wethu, sifuna izimpila kahle zibe mahala, sifuna ezikolweni kufundisa abantu bendawo ukuze ulimi lwethu lungafi.
Namkhululi Nyathi uthi sekungathi bona bangabantu bokuza esigabeni sabo.
Nampa abantu bakithi sebebuyile. Hayi mina ngikwazi ukuthi umuntu uyabe sasayelene elokho ebhizi ngakho naloko emashoneni ishoneni sihlupheka kangaka. Iqiniso lonke leli. Hayi mina ngiyabonga semngiyabonga ngiyabonga.
Ngesikhathi sisiya emoyeni ucingo lukamnumzana Abednico Ncube belungaphendulwa muntu ukuba achasise ngesenzo samalunga ebandla lakhe acalwa ngokufuna ama-serial numbers e-BVR kulabo asebebhalisele ukuvota. Ezinye izakhamizi zithi zinyekela ukuveza ama-serial numbers zitshela ukuthi aziyikuthola usizo lokudla kumbe ukungena kunhlelo zesigaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomlobi uNovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Ngiyakwamukela kuhlelo Novuyo.
Hayi ngiyabonga Ntungameli, ngiyathaba ukuba la.
Usanda kwethula ugwalo olulesihloko esithi House of Stone, indlu yelitshe ngesiNdebele. Akusichasisele ngalolu gwalo.
Likhuluma ngelizwe lethu iZimbabwe. It looks mostly at history from a developer perspective, njengomuntu wakobulawayo. Ama characters amebhukwini ahlala kobulawayo azwisisa iZimbabwe njengabantu bakobulawayo amaNdebele. Sikhangele ihistory yeZimbabwe, sikhangele idabo labo King Lobengulo, Queen Lozikeyi, independence yethu right through ikukurahundi sikhangele futhi ama after effects ekukurahundi sikhangele nje izwe lethu right up to 2007. So it's about the family, the life of a family abahlalela uzizi 5 obulawayo and history yabo.
Ungathi ubujongeni kahle kahle ngokuloba lolugwalo?
You know, ngikhula obulawayo especially uma team majors and you know the sasile propaganda ning about history yethu about which is vela ngapi njengelizwe and you know into zangkhona eziningi zazi exclude history yethu ning especially njengamaNdebele.
Lutholakala ngapi lolugwalo kulabo abangathanda ukuluthenga mhlawumbe balubale?
Ngapha eMelika approved is available ngoJanuary 2019. Kathe siliphuma eUK, so online lingaba available and ngizabe ngise UK starting ngoMay, kwenza ama book readings. Kathe sinzama ukuthi libe available eZimbabwe, so nzama ukwenza ama plans ukuthi libe available. But information yonke ikhona ku website yami, nongvuyochuma.com, ikhola phenya bengi faka ama updates ngebook le availability.
Ulolunye njalo ugwalo olulesihloko esitisha do olulobe ngo 2013 lumumetheni lona?
Ushado singambhala ngisase South, ngangiyi student e South. Sikhuluma actually ngamaZimbabweans in South Africa, amaZimbabweans across the border, amaZimbabweans avele eGoli ebuyela ngkhaya. No, it was born from ukutshona ngi-interaction la maZimbabweans e South abantu bangikhaya. Le ndaba yokutshona abantu becross the border ngela ama passport into ezinjalo ezazichaza ezazi interesting. Ukubona ukuthi abantu bethu bahlakaniphile but determined so ngadecide ukubhala ngayo. So Ushado uzupublishe e South and available e South.
Ngaphandle kokuba umlobi novuyo kuyini okunye okwenzayo?
Hayi, kathesi ngiphethe PhD in literature lapha University of Houston, so ngiyenza PhD yami ikhonje kuphele ngikwenzayo PhD lokuloba and then ngisalungiselele ukuqalisa ibook tour ngebhuku lami selizaphuma.
Uyenza le literature e-Africa yini njalo yiziphi ingwalo ze-Africa elizifundayo nxa zikhona?
Zenzile so far, one of our own city Tangaremba, Never's Conditions, or a corner of syllabus, Unguki, Chimamanda, which you know, Achebu Things Fall Apart. So you're using Gwalesi's Valayama.
Usuga lapo ngaitola EPHD yako novuyo. Uyabu so funuguenza ni msebenzi ba no kangelele.
I interest yami would be in teaching post-colonial literature, university level. Mbona nzahlala kwa nape emelina. Mkubege, nyabe mfundisa ngapo ndoke mbalingwa.
Ogo kufundisa vele guse mulini. Ngabona uloba enkundleni etwitu kuti umama wako wae ngumbalisi la fundisa imezi.
Yeah, ayo umama mfundisa imezi. Kwelo o teacher sivili emulini yetu. Ayo kubonga mina, tunga mina.
Lolo vekuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomlobi unovuyo Rosa Chuma yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo unguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, lingakhohlwa njalo ukuthi lilakho ukuthola inhlelo zethu ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela isiphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Ngilo baba mkhulu babelobola usenzi
yokuzithuki kula madoda athenga odoli babenze omama ezindlini lapha. So licelile ukuthi siqhubeke ngalo daba lolu siyakwenza ke khonoko ecingweni lapha ke ngilosisa senkosi lo baba ezwa Jesus Sibanda. Sihlobo zami linjani khona ngapha eNgilandi?
Hayi siyaphila.
No siyaphila kakhulu ke Dube, unjani wena?
Hayi siphile kakhulu. Ngihleke ngigijime ngiye kusisa senkosi. Ulubona njani udaba lolu mama?
Lokho ngumhlangano lo vele anyway ngoba okwenza ukuthi kube labodoli benoba kuyini omama kuthi asibane ngokudluloba zemhlabeni la nxa sokufuneka odoli kutsho ukuthi omama sebeyengathi and ngalokho abodoli laba badura from into sengizibonile emsakazweni lakubo-social media nxa ubaba elayo imali yokuthenga udoli we-R16,000 uye kulobola uyayishwela
baba Sibanda nalujaba lapha.
Hayi lapho mzukulu siyaphambana empilweni sivumelana ukuthi babe sibe lama-choices abantu babe nalokho bakufunayo. Yebo kambe angeke ngikwenze lokho uthenga udoli kodwa labathenga udoli-ke angibasoli ngoba udoli at least uyabe yinto ethembekileyo lapho umchiye khona uselelele buka into mama uLizisa ungasiphathi wabo yikho sosenza into baba bacine besiyathenga odoli sekwazi ukuthi hayi ludoli lo ungami ngedwa kodwa ngathola lo ntombazana ke uthatha umzukulu wami sebebaningi bebaningi besibaningi kuye so ngakho-ke udoli nxa ngilaye ngingedwa laye
khonapho-ke yikho kuphela sisabantu abaningi abathi abantu besifazane abaningi ngabathembakali so ungangcona umuntu azidingele nje udoli wakhe
hayi lokho angivumelani lakho ngitsho lakancane ama-problems ama-relationship akhona sibili omama labo bayaganga obaba labo bayaganga kodwa nxa singathola ukuthi sesithatha sesidinga eyinye i-substitute for ukuganga leyo sizaphelela ngakho kusasa nizavukani sithi abantu abami ngamahlongandlebe nithe ngodoli kuyaphelela ngako kuyaqala
kungabafazi
kube ngabazali
ye kodwa-ke manje-ke nxa usukhangele kungcono ukuthi ngingatholi umkhuhlane ngoba nxa ngisithi hhayi lapha kumele ngihlale nomuntu umuntu enihambe engiqila elala lapha evuke lapha laye lapha evuke lapha elala nabantu bonke laba umhlaba wonke olokugcwele azomphathele-ke umkhuhlane ngakho nxa sekungeleyo doli wami angisethuki angisavela ngikhathali ngihamba ngezijayivela ngivakathele ogogo labo bani bani kodwa ngiyakwazi ukuthi ngiyamthole kezilalela endlini engazange abe lenye indoda kulokuthi ngibe lo muntu lo ngithi hayi lami ngifuna ukuhlala lo muntu yena engicila
malume isintu sethu sithi nxa kuwukuthi umuntu uphambanisile emendeni kumbe emtshadweni kuyabizwa abobabakazi kuyabizwa umalume izimuli ziyahlala phansi ukukhulunywe kulungiswe singafuna ukulungisa ngokuthi siyadinga okunye eceleni vele kutho ukuthi phela kuyagcina kungasela mtshado ngoba odoli laba yesi bayadura nxa bathenga okokuqala kodwa ngasoze abefuna izigqoko ngafuna ukudla ngafuna ukuhanjiswa out so ekugcineni uyabe eshiphile kodwa ngumuntu yini ongakhuluma laye xa usulezinkinga zomhlaba phela okuningi emendeni kumbe emtshadweni akukho about the sexual aspect okunye you need i-companionship ungakhuluma laye thule uzuye fika mhlakaba
ngizaziphithela isizungu ngizachitha isizungu ngizibambele efonini zami kulezi nsuku le-social media mzukulu ngizazidlalela ngizikhulume lo dube i-america ngikhulume lawo khonapha mzukulu ngikhulume labantu bekhaya isizungu ngangilazo ngibukele le television kodwa udulwami ukhona ngikwazi ukuthi uphezulu ngale uzilalele o-anti labo khuluma ngabo babakazi labo malume khabatholakali ngendlawa abantu sesihlala khona emazweni la sihlala kuwe akunjeni nxa ukhona apha e-britain njona use-britain mzukulu uyakhuluma lobani nxa uneyi-problem uzexoxa lobani ngoba mina thi ngikhathana njengomalume akho ngikhathana angeke ngize ngize kuwe la ngizelungisa indaba yakho uvele kutho ukuthi laba abantu abathola lokhu sebediniwe mzukulu sebekhathele omama bavele bafohle bayeli omama sebefakela unyawo phandle lunyawo endlini hhayi akusebenzi njalo
sizasenkosi khonapho
labo baba bayenza into efanayo labo baba benza into efanayo nxa kuwukuthi
uphume
phandle uphumeomunye ubaba ke malume lokhu
yikuthiuntu
du uyaphela du siyophelela nga abantwana bazavela nga nxa sesiyabe sesithandana labo doli yikuphela phela kwesizwe kwabantu
inovem ungakhangela phela mzukulu laba bathenga odoli kakhulu labana abantu asebaphoxwayo sebelabantwana kudala sebaphoxwe ngabafazi babo umntwana ebengasamdingi kodwa sendizama ukudinga into engangiqedi inkanuko zomzimba ngakho udoli ungcono uyabe uya lapha ngifake ebhatri lanishisa angiyembona bomama lani lakho konoko izigodokweni elikusebenzisayo lani selidingi ngamadoda la aliqilayo
bala khonapho baba
ayalagani
yes siyaluza udaba beselutshisa sibili kakhulu kodwa isikhathi sethu sesiphelile mthatha leli thuba ukuthi mbonge usisa senkosi ohlala khona ngale ebhilitane mbonge lo baba-ke Ezra Jesus Banda khona ngale-ke laye ebhilitane asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki
ezayongesizwe esiphathelane lokholo silontungamili inkomo
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
upetheni namhlanje
namhlanje ngifuna ukuthi sikhangele udaba olungaletha induduzo ngiyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe bakhalela lo owayengu-prime minister wethu bembonani kwisikhathi esihle sokuthi sikhangele imibhalo eletha induduzo singakhangela ku-Isaiah 53 ivesi ka-3 ithi yona ikhuluma ngojesu laphithi uJesu yena wayengumuntu owayedelelwa esaliwa ngabantu njalo waba ngumuntu wezinhlupheko ejayele usizi. Nxa uyinkokheli isikhathi esiningi ungafumana ukuthi ungabulakho konke, kodwa ukuhlukuluzeka kwakho uzama ukuletha inkululeko ebantwini, kumbe ukhokhela abantu, kumbe uncedisa abantu ukuthi befike kwesinye isibanga, ugcina uthatha isimo lesi uJesu ayisithethe. Siyananzelela ukuthi uJesu wayele njongo, injongo yakhe iyikukhulula abantu, kodwa sibona lapha iBhayibheli sithi wagcine siba ngumuntu owayejayele izinhlupheko, waba ngumuntu owayehlukuluzwa. Njalo siyakwazi ukuthi wetheswa icala yena engalacala engawonanga. Inkokheli eziningi zingena kuleso sigaba. Ngiyakhumbula yena ubaba uTsvangirai odlulileyo ukuba ngumuntu owayengumuntu wezinhlupheko, owayebothwa etshaywa kwezinye isikhathi aphosa afe, waba ngumuntu osegulayo ekugcineni, waba ngumuntu abantu ababecwangela ukuthi engafika kwesinye isigaba kodwa izinto asebenzekanga ngendlela ezazichathangelwa ngawo. Ngakho wabe ngumuntu wezinsizi. Ngawumkhangele mbona li vesi ka-3 iyatshengisa lokhu. Kwezinye isikhathi-ke ngingasabali yena lathi siyangena phakathi kwezikhathi zona ezinjengabantu empilweni, ubusuzibuza ukuthi manje uNkulunkulu ungaphi xa isimo sami sishintsha. Into engithokozisayo ukuthi sinanzelele ukuthi kulo mduduzi sinanzelele ukuthi ukhona owathwala wahamba leyo ndlela enjengathi, lowo muntu enguJesu Kristu. Ngakho ubukhokheli bukaJesu ayisobukhokheli obulandela ngemuva, asobukhokheli obunika imizekeliso, kodwa yena engazange angene phakathi kwaleso simo. Sibona ukuthi uJesu uyangena phakathi kwazo zonke lezo zigaba. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ihlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu esinxusela kuye uNkulunkulu, ngenxa yokuthi yena uyakwazi ukuthi thina siyedlula phakathi kwezinto ezinjengoba naye wedlula phakathi kwazo. Yena-ke uba ngumpristi omkhulu, ungumpristi omuhle, onganjengabapristi bakudala ababesiya kuNkulunkulu kodwa bengakwazi ukuthi imizwa yethu njani. Ngakho imizwa yethu yonke le yokuhlukuluzeka, eyokukhathazeka, eyokuzwangana kulaa mntu lendaba lathi uJesu wayithwala, njalo uJesu uyakwanisa ukuyisusa phakathi kwempilo zethu. Kumele ukuthi sitholeke ukududuzwa ngalawo mazwi. Siyathandaza ubaba basithobe inhliziyo, usiduduze, usikhokhele, ulethe ukuxolelana, ulethe lokuba sibone izimbabwe entsha ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu, sithandazela ukuba abalaleli bethu bazaba khona ukuba sihlangane ngeviki lenza.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, uyalandela umculo.
Sogo bo figile ie 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 angilali akishona gandwi don kontu wa suzbega kuwe enhliziyo yam I telling nawe baby angilali.
Inzwisa yomculo kaOthisi Ngwabi esithi themba kuwe. Singakahlukani-ke sikhangele bezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingaliswani. Ikhuluma esililweni sikamuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Yena isidumbu sakhe esilaliswe emzini wakhe eHarare. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.